Makhulu avula umhlanganiso ezwalisela i-Federation of International Football Association, i-FIFA, Confederation of African Football, i-CAF, kanye le-Council of Southern Africa Football Associations, i-COSAFA, akwele Zimbabwe ukuzoqhuba imihlangano labaphatheke kumdlalo wenguqu. Kudinga ukuba kuxazulule ingxabangxoza ekhona emdlalweni lo kulezi nsuku. Ilizwe leZimbabwe limise ukuba yingxenye yalezi nhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kumdlalo wenguqu nyakenye. Njalo umlandeli weqembu le-Highlanders uBheka Sibanda uthule ithemba lokuba lesi simo saguquka ngemva kokuxoxisana okuza kwenzakala.
Abanyazi wonke ukuthi babuye bazolungisa izinto ngentombo zezilungi isingadlali i-social that afuna bethu kwansuke emazweni la esikwani siparticipate ku-out of the country nasinabama-champion wakandiseyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey
ezibona ukuqhutshwa komdlalo wenguquko emhlabeni jikelele baze bazozibonela bodwa ukuthi kanti kuqhubekani emdlalweni wenguquko leZimbabwe.
Bangathola iqiniso elokwenzakalayo kunokuthi bebe besizwa mhlawumbe yilabo abakade bekuzifa ngoba kade bezabatshela khonokho abafunayo bekuzwa. Kodwa nxathi sebebeku-ground so bazabona labo eziyizinto ezenzakalayo and kuzayenza mhlawumbe sebe le nto ebambekayo.
Umnikazi weqembu le-Ajax Hotspurs elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League uSiphambaniso Dube uthi ulethemba uba ukuza kwezivakatshi lezi kuzaxazulula ingxaki ezibhekane lomdlalo wenguqu elizweni.
IFIFA angisoze ngitshayinja ngifihle umphini sokusilahlisa ithemba ukuthi bakhangele umdlalo webhola kumbe labo bangebepolitics nje ngoba abantu bebhola bekumele belalele ukuthi isizwe sithini, ama-stakeholders ukuthi bakuzwa njani, bakubona njani, yini ebuhlungu abayizwayo ngokwenzakalayo emdlalweni wakithi wenguqu. Hathi ukuthi bebuye vele bezitshela ukuthi thina sifuna ukwenza lokhu. Lalela abantu bu-society yabo ukuthi bahlushwa yini, njalo balesifiso sokuthi yini engatshintsha ukwenzela ukuthi kube nengqubela phambili. So siyathemba iFIFA izaziletha phansi ingasiphakamisa ukuthi yona kumdlalo wenguqu ayilaleli muntu, iyazilalela yona, yenze yona ekucabangayo.
Wangumdlali wenguqu uDaniel Bingadadi uthi ukhangelele ukuba ngemva kokuxoxisana kukhona lokhu isimo somdlalo wenguqu elizweni sizalunga kube lengqubela phambili.
Siyakhangela ukuthi iZimbabwe ibhani ilistwe so that they be kube le-unity among soccer people and the leaders, not to be greedy. Because the cities abantu bagridi loku afuni ukuphuma ekudleni loku afuni bonke they want to be there.
Amaqula lawo aziqhuba ingxoxo labo bonke abaphatheke kumdlalo wenguqu elizweni ukuze kuxazulule udaba lokuba eleZimbabwe liphenduke lalo liphatheke kumncintiswano weqoqwa ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso lezi. Ilizwe leZimbabwe limiswe ukuba lilunga le-FIFA nyakenye ngemva kokuba inhlanganiso ye-Sport and Recreation Commission imise umsebenzi inkokheli ye-FIFA ekhokhelwa nguSelton Kamambo ngo-2021. Abe-SRC bebesethisa inkokheli ye-FIFA umlando ongaqhubi kuhle inhlelo zomdlalo wenguqu elizweni, njalo lokho kugoqela ukungaphathi kuhle imali kanye lokuhlukunyezwa kwabanompembe besifazane. Ngiyimele iTV7 kobulawayo, ngingujoseph Njanji.